Endabeni zethu lamhlanje lilo Michael ke umongameli wakwele Botswana uMogoetsi Masisi ukwele Zimbabwe lapho akhangelolo ukuthi uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Sizahlolisisa isimo sezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu elizweni. Sizalethelela ezemidlalo lokunye okuthiyeneyo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sixoxa ngabantu abaphikisana ngenani labantu abakade besemhlanganweni we-MDC Alliance ngobulawayo ngomgqibelo. Kambe kushoni nxa abantu abaningi besiya emhlanganweni enje loba nje abanye sebethwalwa yizimota. Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa okwenzakala kubandla le-MDCT ngesikhathi kulabantu abaningi abahamba emhlanganweni likamnumzana Nelson Jamisa. Kushoni nxa kulabantu abaningi abahamba emhlanganweni le. Abanye sebehlaba umkhosi ngokushiywa phandle kwalokho. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjeni yokuzibazisa ekhathini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ngo-VOA Ndebele.